Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomu se ola mugela emoye ni ngolwesi tatu mshaka 31 kumbimbito 2021 ngontunga milinku mo endabeni zekuseni lamhlanje
kuyabe kulinyathelo elihle ukuthi abantu abahlanga ngale sikolo ngoba kule ngozi othe nqe bangabuya ngapha kithi emphakathini bangafika behlanga lokho bese bebuyela ngale sikolo besiyanikana futhi
umongameli Mnangagwa uthi abafundi abahlala esikolo kuma boarding abasoze bavunyelwe ukuya ngekhaya ngekhefu lephasika eliqalango lwesihlanu
iliqiniso lelo njengebandla le MDC Alliance amalunga ethu swabone botsha kakhulu swabone ihlukuluzwa kakhulu
elemelika lithi eleZimbabwe ngelinye lamazwe ephule amalungelo oluntu kakhulu nyakenye uyaphambili ukuthoniswa kwecala lokubulawa konsundu wemelika lipolisa umnumzana George Floyd zonke lezindaba lezinye ziyalandela umongameli emasoni Mnangagwa uthi abafundi abahlala esikolo kuma boarding abasoze bavunyelwe ukuya ngekhaya ngekhefu lephasika eliqalango lwesihlanu Mnangagwa uthi uthethe lelinyathelo ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kumbiko awethu leizolo Mnangagwa uthe abazali labo abasoze bavunyelwe ukuyabona abantwababo. Wengeze wathi indawo zokunathela ezifana lama night club azisoze zivunyelwe ukuvula ngaleli kefu. Mnangagwa ukhuthaze uzulu ukuthi eqhubeke ethatha amanyathelo okuzivikela kulomkhuhlane ngokugqoka amamaski lokuqhelelana. Imbuthano yamakholwa yokunanza iphasika layo ayisoze ivunyelwe. Mnangagwa uthe njalo abantu akumelanga behamba hambe mahlayana kungela sidingo. Uxwayise njalo abaza eZimbabwe ukuthi kumele babe lencwadi ezifakaza ukuthi bahlolwe phakathi kwamalanga amabili batholakala bengelawo lomkhuhlane. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Kungabe kungaso umcabango omubi, umcabango okhanya umcabango omuhle ngesizathu sokuthi okokuqala vele nje lingananzelela. Siyananzelela ukuthi izikolo zisanda ukuvulwa. Zisanda ukuvulwa kanjalo abantwana basanda ukuhamba ezikolo. Sinanzelele njalo vele le nkinga naleyo ukuthi izimali ziyahluka. Ubuta abantwana bebehamba up and down ngesikhangele zomnotho welizwe abazali balobunzima sibili ukuthi lokho bakwenelise. Kodwa phezu kwa konke lokhu le ndaba leyo mkhuhlane owe-coronavirus COVID-19 akulamuntu leqiniso lokuthi kambe ungamemethe kanjani owakhathesi. Ngokunjalo amanyathelo wonke avuma ukuthi ubanjwe lomkhuhlane ungamemetheki. Kuyabe kulinyathelo elihle ukuthi abantwana abahlala ngale sikolo kuhle ngoba kule ngozi othe nqe bangabuya ngapha kithi emphakathini kobulawayo le madorobheni athele lapha ababevela khona. Bangafika behlanga lokho bese bebuyela ngale zikolo besiyanikana futhi. Ngokunjalo ke ngumkhumbulo omuhle kwalesi sikhathi ukuthi hayi ake kudede simemelane singajahana abantwana bavunyelwe ukuhlala khona ngale ukwenzela ukuthi umkhuhlane lowo bangakuyibe ucupha ngapha kithi emadolobheni.
Akukabi lembiko yabafundi laba abalisi abanengi abatholakala belalo umkhuhlane. Isingathi lokho kuveza yini ukuthi inhlelo zokuvikela zihamba kuhle ezikolo lapha?
Yebo kambe walesikhathi asikezwa ngokuthi umkhuhlane lo e-COVID-19 ezikolo awukazwakali. Kodwa ke siyananzela njalo ukuthi kule mzamo eyenziweyo ukuthi abantwana nxa bengena lapho abafundela khona kumaclassroom bayo ngabe baningi kukhona i-social distancing, siyananzela ukuthi abantwana futhi bafakile lama-mask. Siyananzela njalo ukuthi abantwana lokho kuthiwa yi-sanitizer abalakho. Kodwa nxa sikunanzela kakhulu lokho okwenzakala ezikolo ukuthi izikolo zisebenza labazali lezo zikwenzileyo ngoba izikolo ezinye ngenanzela ukuthi vele zihle zibhadalisa ifizi yokuthi umntwana khonapho kuleyo fizi uyathola imask, unanzele futhi kuleyo fizi kuyathenga ama-sanitizer. Kuthi ama-day schools njalo abantwana bahambe bethwala ama-sanitizer abo. So kuyindlela yokwenqabela lonke umkhuhlane. Kodwa-ke nxa sesiye eqinisweni besikukhayele kakhulu ukuthi uhulumende le ngawe uyancedisa izikolo ngoba kade sinxa sikhuluma nje eqinisweni isikolo labazali abakhanya belo msebenzi omkhulu abakhanya bengena kuma-expenses. Uhulumende sibona ungathi hayi akwenzayo kuphelelanga besikhathi uhulumende ngangesibilodinga imali angene kakhulu ezikolo kube lokudisinfekthwa kwezikolo. Zibonakale ukuthi izikolo ziyadisinfekthwa kodwa uhulumende sibona ngathi izandla zakhe zikhanya hayi ziyafinyela kulokho uyekela kakhulu abazali lezikolo. So kugcina futhi kusenza ukuthi kube le ndleko eziningi ezisuka ebazalini, kube le ndleko eziningi futhi njalo ezisuka esikolo kuncediswane ukuthi umkhuhlane unqatshelwe ukuthi kuthengwe okufanele kuthengwe. So ke ngokunjalo kwesekunanzela lela ukuthi hayi okwalesi sikhathi umkhuhlane awukazwakali ngokumemetheka kwawo kodwa uhulumende loke sibona lo mlando omkhulu wokuthi angenele ancedise adinga izimali ancedise izikolo ukubana ziphathiseke. Ikakhulu singakhangela izikolo zemakhaya azenelisi phela khona ukubana zikwenze ngoba abazali ungathola ukuthi izandla zabo zifitshana benezo ukuthi bakhipha amalevisana lawo bathenga into zonke lezo. Le makhaya ngale sibona ngathi kule ngozi yokuthi uhulumende leso ufanele angenele abantwana labo bavikeleke ngoba labo angabantwana labo abalisi bavikeleke ngoba abalisi abafana nawo afunza emakhaya babuye le madrobheni bathini bavikeleke. So uhulumende sokufanele nangangiyokhithuma ngesiqubo esikhulu sokubana ancedise izikolo ngemali kodwa sibona ngathi hayi uhulumende kwale kulelo hlangothi katshengisa ukuthi sibili uzimisele ukuthi ancedise izikolo ngendlela ebesiyikhangelele.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Elemelika lithi eleZimbabwe ngelinye lamazwe ephule amalungelo oluntu kakhulu nyakenye. Lokhu kuphume kugwalo olwethulwe ngonobhala ugatsha olubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe olweState Department umnumzana Anthony Blinken izolo. UBlinken uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uhlukuluze kakhulu abenhlanganiso ezizimeleyo abalwela amalungelo ezisebenzi abalwisa inkohlakalo izitabane kanye labamabandla aphikisayo abafana labeMDC Alliance. Unkosazana Joanna Mamombe, uSicilia Chimpiri kanye loNesai Maroba bona abake bathunjwa ngabanakanelwa ukuthi ngabacuphi. Uthi njalo uhulumende uhlukuluze intatheli zindaba ezifana loFrank Chikore yena oke wabotshwa kanye lomhleli wenkundla yeZim Life umduduzi Mathuthu ongenelwe ngabantu endlini yakhe nyakenye kuze kuthunje umtshana wakhe uTawanda Muchehiwa. Amanye amazwe asolwa yiMelika ngokwephula amalungelo kugwalo lwe-2020 Human Rights Report yagoqela eleChina, eleRussia, Eritrea kanye leVenezuela. IMelika ithi njalo kuyadanisa ukuthi amapholisa lamasotsha eZimbabwe etheswa icala lokubulala abantu ngo-2018 aloke engakabotshwa. Siqoxe lelunga leMDC Alliance umnumzana Edwin Hlofu yena othi bavumelana lombiko weMelika.
Iliqiniso lelo njengebandla leMDC Alliance amalunga ethu siwabone botshwa kakhulu, siwabone ehlukuluzwa kakhulu, sibone ibandla lethu lisalelwa ukwenza imihlangano, lisalelwa ukwenza inhlelo zalo. Amalunga amaningi edalela ephalamende lama-councillors ethu sibone iZANU-PF waxotsha eParliamente iswaxotshile isala njalo ukuthi kwenziwe ke ukhetho by-election kwenzela ukuthi abantu bababisele kumbe bakhetha abafuna ukuthi babamele lwephule kakhulu ilungelo loluntu ke ngomnyaka ophelileyo ikanti ke bonke ke labenhlanganiso ezizimeleyo abanyekho kwezombusazwe labo bebesalelwa ukubana benze inhlelo zabo iZANU-PF ibicatsha kakhulu ke ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ukuthi ke yiyo yenza ukuthi abantu bangavunyeli ukwenza lokhu lalokho kodwa eqinisweni iZANU-PF iyesaba kayiniki abantu ilungelo labo lokuthi ke bakhululeke benze inhlelo zabo ikakhulu abamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo zodwa yikho ke hayi sivumelana ke lokucubungula logwalo lolu lukhitshwe yilizwe leMelika.
Kodwa abezano Ndlovu bahlezi bekulandula ukuthi bephula amalungelo njalo lamanje bayakulandula.
IZimbabwe iZANU-PF ke lo hulumende wayo kaMnangagwa asoze bafa bavuma iqiniso loba sokuthena. Bona bangabantu abazithi bahlala beqondile kuphela abangaqondanga ngabanye bahlala bona besola kuphela ukuthi hayi abanye amazwe abanye abantu baphambanisa bona baqondile kodwa eqinisweni ke ucubungulo loluphumileyo luqonde nta luveza ke ucuku olwenziwa libandla leZANU-PF yikho ke singafisi imbe singawecabangeli ukuthi ibandla leZANU-PF lizatshintsha kumbe lizavuma kodwa ke kumgceke kuyazikhanyela konke abakwenzileyo ke ngomnyaka ophelileyo leminyaka yonke eminye adlulayo ukuthi ke abezombusazwe abamabandla aphikisayo kabavunyela kwenza inhlelo zabo babotshwa. Sikhuluma kanje ziningi ke izizalwane zeZimbabwe ezivaleleyo baningi kakhulu abakwezombusazwe kakhulu abe-MDC Alliance abavaleleyo lokho besentolongweni bevalelwa ngamacala abangawenzanga hambe emthethandaba babethonisiswe lokho bekurimand prison bevalelwe kulucuko olukhulu kakhulu lokho injongo ke yikuthi ke babakhawulise babathwalise nzima bahlukuluzeke.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla leMDC Alliance. Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi akula kwephulwa kwamalungelo okwenzakalayo eZimbabwe.
Bale ama-agenda zabo acatshileyo esiwaziyo ukuthi bancedisana labo Britain amazwe abo ukuthi basincindezele balokhu sibuhlungu ngokuthathelwa umhlaba abakwenziwayo nguhulumende weZimbabwe. Ngokunjalo abantu beZimbabwe sibefuna ke sonke isikhathi behlale kanti ama-human rights wona nkoma alisela ngapho kumezwa mina nhlala mbuza khona human rights kanti ngesikhathi sekugura ukuthi babe ngapha emakhiwa la ayengapha emakhiwa ama-Americans la ayengapha ngesikhathi sesadlulayo ngesikhathi sombhuqazwe namhla xa bekhuluma ngokuthi human rights kwaba uyazi laba abantu uyazi ngitshele lapho bazicebela khona ukuthi vele bagangile kakhulu.
Ithi iMelika abahlukuluzwa kakhulu bagoqela abenhlanganiso esizimeleyo, abenhlanganiso zezisebenzi, abamabandla aphikisayo, abalwisa inkohlakalo kanye lezitabane. Ungathini ngalokho?
Mana ngeke ngithi mina kuwe, nxa ngikhangela ngibona bonaba abayibo abathunywayo yibo bona amakhiwa la ukuthi babamele ngapha besenza izinto zabo khona kuzathi nxa sebebotshwa ngohulumende bese kuthiwa ama-human rights babethunyiwe ngabantu abathunywayo abanye bakhona singababala nje sibalandi besebenza la ama-opposition parties yiko okusegcekeni khona ukuthi yiko kwenziwayo balabantu babo lapha babasebenzisayo ukuthi bangcolise uhulumende wethu. Ngokunjalo singakhangela izinto zonke zeneza ozibalayo konke lezi tabane zeneza izitabane kanti vele khona eZimbabwe ziyabalwa yini izitabane izitabane uyabotshwa phela izitabane ziyabotshwa lapha kula akuvunyelwa khonoko elizweni lethu leZimbabwe. Isekelo sombuso wethu sithi vele akukho akumelanga kube khona ubuthakathi bona obunje ngalokho so amakhiwa la afuna ukusilethela ubuthakathi babona obunje ngokona ukuthi into zezitabane bese sithiwa sesivumelana lakho ngenxa yokuthi bona bayakwamukela khonokwana into yabo lembi kangaka elihlazo kangaka thina vele ukuthi sikhulumela ngakho nje kulihlazo vele ukuthi sikhulume ngakho. Ngokunjalo nxa besenza khonoko babotshwa bamele babotshwa bonke bona ababaliswayo bonke bonabo ngabantu abayephula imithetho abamele babemele isandla somthetho sibafinyelele. IZimbabwe ilizwe lomthetho yalo njalo abantu abayephula imithetho bayajeziswa. IZimbabwe ilizwe lomthetho yabantu abaphula imithetho bayajeziswa kuleli lizwe.
Umnumzana Pilif Kaule ngoebandla lesanu PF. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Live ithi inkokheli yeSadak iphakathi kokukhulumisana ngokuthumela amabutho ukuyalwisana labahlamuki asebevuke ubhova kwele Mozambique. Inkundla yesayithi yona ibika ukuba ingcwethi kwezombusazwe zithi umnumzana Obethi Gudu yena osanda kungena kubandla leZanu PF akumelanga aphiwe umsebenzi wokuba lilunga leNational Peace and Reconciliation Commission. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Amnangagwanya luza udaba lwegugu rawondo kodwa ngiluzwa ngoba ngibona ngathi sokuvalwa abantu amehlo. Umnangagwa usezama ukugqibela ichapter yegugu rawondo, usezama ukubribe abantu emamathebelelende ngezinto eziyi-useless amabhethi lanelana. Kambe oyezayithini ibhethi usugugile vele wena wakudala wawuhlupheka ongelayo ibhethi. Kambe umuntu angakubulalela umuntu ebethi sekupha amathambo ebethi sekulungisa iludaba sokule justice ekupha amathambo but engayejele ekubulalela umuntu ekupha amathambo. Abantu bemathebelenda bafuna amathambo for now, bafuna kube le justice. Umuntu obulala abantu ngegugu rawondo engayejele echikurube egqoke into eziyikhakhi nothi amabhethi. Amabhethi sizokubona uma umnangagwa eseyejele lokugejwa kwabantu bamathambo. Kuqala kufirst kumele kube le justice, once kwaba le justice unyoso uzolandela ngemuva. Yabo. So ngoba into engiyibona lapha ukuthi umnankagwe uzama idinga indlela ukuthi 2023 yabe campaign ethi selungisile udaba legugu rawondo but still kungela justice. Ngoba umuntu mayebulela umuntu athi kumele ejele, manje masubuye uphiwa amathambo uzathina amathambo. Umuntu sefile sefile but ombulele isimanga ukuthi kayanga ejele. Before eqoliswa kumele evume icala, after eqoliswe ebese siyejele.
Sanibonani, sanibonani. Abasebenzi bakaStudio 7, siyabonga kakhulu ngomsebenzi eniwenzayo. Okhulumayo uNelson Ongcube uMzilankathi sothi ndomnyama dabuka phansi kulikagodlwayo umahlabayithwala efuna bhosi. Zihlobo zami, eshi ngizwa ukudangala kakhulu ngalo baba lona abade ugawule. Ugawule, hayi mina ngimazi ukuthi umuntu wakuphi yena lo ngempela. Akumazi ngempela noma umuntu wasesiNdebeleni okhuluma kanje. Lo muntu njalo nje indlela akhuluma ngayo kubonisa ukuthi umuntu wasesiNdebeleni. Angazi noma ngempela uyabona ukuhlupheka kwabantu bakithi. Ngoba mhlawumbe ngoba kwenziwa ukuthi uyasutha. Ikwenza kanje. Udla kahle. Uhlezi njalo nje ikhothamathe ezano. Ingakho ekhuluma kanje. Hayi lo muntu hayi umthengisi kahle kahle. Umthengisi ugawule. Lo muntu akafuneki ebantwini. Afuneki ebantwini bakithi. Lo muntu azo hayi. Lo muntu akithi lo. Ngiyabonga hloza.
Nani bantu beStudio 7 linjani? Hayi thina siyaphila ngapha. Ngikhuluma ngisematopo komalaba. Hayi le indawo indaba yokuthi la amalunga MTC alayenza lokho eqoshwa edala ayisebenzi. Thina vele singama-support vele iMTC alayenza iyawina. Lokho abakwenzayo omunzora ngokwabo. Thina hayi siya-support siyayilandela iMTC alayenza. Nxa bengasaqila ngekhethweni vele uyawina uChamisa vele thina sithi phambili ngoChamisa.
Studio sanibonani, sanibonani, ndivuka njani basakazi. Hayi siyaphila nathi. NgoNdebele okhulumayo, ngikhuluma ngiseJoburg. Ngithi ke mina nami ngidlulise nje ngokuphawula ngobaba uChuma. Yabona ubaba uChuma ngiyamthanda kakhulu. Indoda mpela leyo masikhuluma ngabantu okuthiwa ngamadoda, ngoba yonke into ayiphawulayo ubaba uJoseph uyayihlaziya, icubungule, eyibone ukuthi mayise ebantwini bakibo izafika into ebaphatha njani. Sengimamele kakhulu baba uThuma inkulumo zakhe zonke azikhulumayo. Uyabumuzwa ukuthi la okwenziwa iqembu elibusayo ukubhekile, kodwa ke ngoba kungasuyo phetheyo naye akanayo ipower. Ngalokho ngimshayela ihlombe ngithi baba uThuma qhubeka, siyabe sisizwa ukuthi okunye besaba ukuthi ukubeke sobala ukuthi uyakubona ukuthi awukhambi kahle ngoba lawe ungumntwana wakona lelo khaya. Kodwa ke ubaba ugawoleke yena hayi 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 uyaphaphalaza ngempela, asazi ukuthi ukwesaba kwabantu kakufani. Ubaba ugawole uyaphikisa into noma ibona ukuthi ipendi igreen, atsho yena ukuthi hayi imnyama, la ugcina nje suyekela ukuphikisana naye. Kodwa ke ubaba uThuma hayi qhubeka baba uThuma uhlaziye, siyakubona ukuthi usemsebenzini nawe, kodwa ke iqiniso uyalibeka mpela, kawuvumeli nje ukuthi uze uzotshela abantu bakini into abayibonayo labo ngamehlo ukuthi lokhu akunjalo. Okunye nje yabukhuluma nawe ngoba ungaphasi kwawo lo mthetho we-ZANU-PF kokuthi ungasisola suyi-enemy. Siyabonga.
Molo ntungamini, mina ngoziyaphapha nyawo. So ngifuna ukuyazi ukuthi ugovernment yebo ngowethu ngokufa kukhona la eZimbabwe kokorona, kanti inamba yalaba abafayo abangekho kukorona why singayitholi? Sibe sesiyazi ukuthi ikorona yona ngokwayibulala abangakhi. Uyumbuzo wami enginawo emoyeni. Sala kahle ntungamini.
Labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ye-International Organization for Migration ithi abantu abangena kunkulungwane lenkulungwane ababaleke esigabeni sePalma kwele Mozambique ngemva kokuhlaselwa ngabahlamuki besiMoslem abedlulise amalawulo ngempelasonto sebefike edolobheni lePemba. Umanyano we-European Union uthi uzaphathisa uzulu wakwelesiria ohlaselwe yimpi ngoncedo lokudla lokunye oluzaviza $650 million. Sikhangele udaba oluphathelane leMelika. Ukuthethwa kwecala lokubulawa konsundu uGeorge Floyd lipholisa elimhlophe kungene kusuku lwesibili izolo. Abaphe ubufakazi bagoqela abathatha amavidiyo epolisa leli eselaxotshwa umsebenzi uDerek Chauvin ebandezele uFloyd ngedolo entanyeni waze waphela umoya. Omunye wabo ngowesifazana osebenza kugatsha olucitsha umlilo, yena othi wacela ukungenela ukuze asize uFloyd lapho sokusobala ukuthi kasaphefumuli kuhle, kodwa waliswa ngumsolwa lamanye amapolisa. Umfakazi lo wehlise izinyembezi esithi wahlukumezeka kakhulu ngokubona uFloyd esifa ngalindlela. Kufakaze njalo umntwana omncane lobabakazi wakhe oleminyaka elithumi lasishiyangalombili ongomunye wabathatha ividiyo yalesi sehlakalo. Labo bathe bezwa ubuhlungu obukhulu ngendlela umsolwa abulala ngayo uFloyd. Kodwa abatshutshisi bathi uFloyd wabulawa yisifo senhliziyo kanye lezidakamizwa abathi zafunyanwa emzimbeni wakhe. Sixoxe lohlaziya izombusazwe umnumzana Denmoyo.
Kulobufakazi obuqine kakhulu obukuma video abonwa umhlaba wonke jikelele ukuthi ngempela iphoyisa leli uShiveni yilona elambulalayo uGeorge Floyd ngokufaka idolo lakhe entanyeni yakhe for isikhathi esedlula 9 minutes ekhala ehlaba umkhosi ukuthi akakwanisi ukuphefumula. Kodwa sabona uShiveni eqhubeka efaka idolo entanyeni yakhe efake lezandla esikhwameni enganakeleli izikhalo zikaFloyd. So I think i-evidence le siyibonileyo ibi strong kakhulu lokuthi ijury layo mayikhangelisisa iyabona ukuthi hayi ngempela uFloyd wabulawa nguShiveni. I-defense kaShiveni yona izama ukwethesa icala kuFloyd ukuthi ngumuntu obethatha izidakamiswa and yizo ezenza ukuthi afe. I-defense I think i-weak kuleyo ndlela yokuthi izame ukuthi yona ifake i-blame kumufi without ibuya le compelling evidence. Njalo futhi bazama lokuthi bathi wayenza konke akufundiswa yi-training yakhe. Kodwa siyazi ukuthi umbono lo awusoze uphumelele ngoba uchief wamaphoyisa uzotestify la njenge-witness and angiboni mina uchief wamaphoyisa evuma ukuthi i-training yabo iyavumela lokhu kwenziwa nguShiveni ukuthi angafaka idolo lakhe entanyeni yomuntu for isikhathi esidlula 9 minutes umuntu wakhona azagcina esifa. So i-case defense mina ngiyibona ngathi i-weak kakhulu ngaleyo ndlela.
Phakathi kwabafakazi asebekhulumile yibaphi ongathi baphe ubufakazi obuqinileyo?
Mina ngingathi bonke nje ama-witness ubufakazi babo buqinile ngoba bakhuluma into abayibonayo and lama-video ayavumelana lendlela abayibona ngayo. Lo bhuti we-martial arts ngibonile amagqwetha kaShiveni ezama ukuthi enze ungathi yena waye-confrontational lamaphoyisa to a point ukuthi wa-disturb amapholisa ukuthi benze umsebenzi wabo. Kodwa angiboni ukuthi into ezophumelela laleyo kumajuri amabeyikhangelisisa. Masi siya kuma-witness, mina ngibone engathi ubufakazi babo bebuqine kakhulu ngulo sisi lo owe-911 usisi lo owe-911 ngoba uDlayi wabona ukuthi into eyenzakala laphana akusiyo waze wagcina yena ngokwakhe efonela amanye amaphoyisa ukuthi sizani ereporta amanye amaphoyisa ukuthi into eyenzakala laphana angiyiboni isenzakala kahle. Ngibona ubufakazi bakhe buqine kakhulu ngoba kuyahambelana lokhu okwenziwa ngulo bhuti we-martial arts laye wagcina efonela i-911 ukuthi heyi into eyenzakala la angiboni ukuthi isemthethweni. And then omunye umfakazi ngibone engathi ufakazi wakhe bebuqinile yile ntombazana le eyiyona abathi ibisaseyi-minor under age ngesikhathi kusenzakala lokhu, onguyena wathatha ividiyo leya eyagcina ibhodi umhlaba wonke. I think like ufakazi wakhe bebuqinile ngoba ube-emotional, bekutshengisa ukuthi wayethukuthekile kakhulu and even just ukubona kusenzakala again bekuplayer ecourt kumenze wathukuthela njalo ngoba kuyabona ukuthi into yakhona izange imphathe kahle. And therefore I think ubufakazi bakhe buqinile ngoba lamajura la yazobona ukuthi udaba lolu ngempela lwathukuthekisa abantu abaningi. And yibona nje engibona ngathi laye lo bhuti we-martial arts ngoba ubhuti we-martial arts at least utshengise ukuba le knowledge eyama-chokehold lento ezifana lezi ukuthi yinto ayibona isenzakala ku-George Floyd.
Umnumzana Denmoyo uhlaziya ezombusazwe. Inhlupheko ehlabela kamnandi egqiba uhlelo lwethu. Sikhangele ebezihamba phambili. Umnanga kwa uti abafundi abahlala esikolo kuma boarding abasoze bavunyelwe ukuya ngekhaya ngekhefu lephasika eliqalango lwesihlanu. Elemelika lithi eleZimbabwe ngelinye lamazwe ebhule amalungelo oluntu kakhulu nyakenye. Uyaphambili ukuthoniswa kwecala lokubulawa konsundu weMelika lipholisa umnumzana George Floyd. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamilinko.